soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
akufanelanga ukuthi ngabantu beza njalo asingenele ekhethweni ugqoke isibindi, hathi ungene ekhethweni usuvele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa usudlula usidani labona vele ngavela ngatsho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwa yikhomishini yezokhetho e-ZEC.
Echabalala abantu bephiwa sibili impuphu lo councilor laye ubekhona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaselayo ngabanjani.
Abanye abazancintisa kukhetho lwakusasa abebandla lezanu PF betheswa icala lokuthenga amavoti ngokudla.
Sibhalise kusukela ngama 1985 lokhu sibhalisa sokuze kunamuntu yazi kwesikhathi uyawuzola ukuthi kathi kansi yadingana empini.
Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa lilobufakazi bokuthi akuhambi kuhle kukhomishini yezokhetho bazangena nje kulolu khetho ngoba befuna ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fatsai Mahere utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukuthi balobufakazi obuningi bokuthi akuhambi kuhle kukhetho lwakusasa kodwa bathatha izifundo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa uMahere uthi bazakusa lolu daba emthethwandaba. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe sezilinde ukuyavota kusasa ukugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamachumi amabili lasithoba minwembili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 106 elizweni jikelele. Iningi lezikhundla lezi zaba khona kulandela ukuqotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende lakukhansili libandla le-MDCT lisebenzisa umthetho wezokhetho ovumela lokhu. Osekwethuse abanye yikuphiwa ukudla okwenziwa ngabazancintisa bekubandla lezanu PF osekudale umbuzo othi asithengwa na amavoti ngokudla. Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Isakhamuzi sika ward 21 egoqela iChabalala lesizinda uNkosazana Lorraine Gumbo uthi ubone abantu bephiwa impupu kuGumbo uyakusola lokhu. Hayi ward 21 sizobonile namuhla mathupha eChabalala abantu bephiwa sibili impupu lo councilor laye ubekhona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaselayo ngabanjani. Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bekithemba Nhliziyo uthi uyakusola kakhulu ukuphiwa kwabantu ukudla ngesikhathi ukhetho soluseduze.
I-vote buying izwile nje abantu bekhuluma ngayo kodwa hayi mina ngibona kodwa vele into ekhona behlezi siyazi thina njengezakhamuzi vele siyakwazi ukuthi i-vote buying ikhona especially abantu especially zalo yiyo vele jayele ngakhulu kwabantu hla sibona benikwa impupu kwilama grocery fertilizer konke nje. So into vele jayelekile le awuqali namuhla into esiyaziyo le ukuthi yenzakala. Uhlupho nje kuphela kumele ukuthi bona abanikwayo omele bezinanzelele ngoba iwo abarojwayo abarojwa i-vote yabo ngokudla. So mbona ngani lohlupho lukhona kumele bona bazinanzelele bona abanika ukudla ngoba umuntu lo uyabanika ukudla for 5 years elikholise sidla wena ulala uthiwa kuluzuze unikwe ka-1 kuphela so hayi mbona ngani abavotayo kumele bazinanzelele kakhulu khonapho yibo abaluzayo
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Cora Ndebele uthi abathola ukudla abazi ukuthi iviki isiyaphela kuyabe sekuphelile usuthengise ivoti
Sawufikile endlebenzi kaZulu mana ibandla lezana uPF 21 linikeza abantu impupho noma elections ekhona kusasa lokho ikho sokubiza ukuthi ivote buying okungavunyelwayo ngisho kodwa ke ungasenani nxa ibandla leli liwenza abantu ababekwazi ukubana impupho leyo uzayidla kusasa iviki siyaphela usela mpupho ilizokhuza lilungise isimo somnotho silungise sibe right ukudla ikho uphokela ngeli lodo kuzokuba kusendawo abantu abaseyi besithutha kudala abantu beqilwa sokusela kudala ye 1980 lamanje abantu lokho beqilwa kodwa abantu sebafunda sebekwazi ukubana manxa uthonga ngokudla kumbe imali uzayidla uyisebenzi yokela ngeli lodo kusasa uyabungaselayo so abantu asambenise exercise i right yokuvota sivotele ibandla esilibona bayalizaletha umehluko empilweni zakhe Sivotela amakhandidate esiwabona esiwaziyo esiwazibona zasebenzela umphakathi. Asiqhubekeni senze into e-right sikwale lokhu osokusenziwa yanda ezanuphefu ukubana ithenge abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi sebekuzwile ukuba kulabantu abathenga ivoti okungekho emthethweni.
Sesikuzwile ukuthi kwezinye indawo kulokuzama ukuthi ukhetho lutshontshwe ngokubhadala abantu ngokuzama ukuthi kuthengwe ama-polling agents lokufakwa kwama-polling station endaweni ezisemaguswini. Thina sithi abantwana beZimbabwe kufuze bavunyelwe ukuthi bavotele abantu ababafunayo ngendlela abafuna ngayo abazabamela edale lephalamende la kuma councils wonke. So sithi siyakugxeka lokho okwenzakalayo okuzama ukuthenga ivoti ngoba ngakukho emthethweni njalo futhi kwenziwa izikliwi ezingafundwa ngabantu. Abantu abeZimbabwe abavunyelwe ukuthi bayevota kusasa freely bengathengwanga ngemali njalo ama-polling agent engathengwanga ngemali. Kuvotwe ngokuthula kwephuma i-outcome e-representa izifiso zikaZulu weZimbabwe.
Isisekelo sombuso welizwe asivumeli ukuthi abantu abazancintisa kukhetho bakhange abavoti ngokudla kumbe imali. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ezijiyeneyo ezibona ngokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo zikhuthaza ikhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo kusasa ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhonona ngokungaphathwa ngemfanelo kwamabhokisi okuvota lendawo zokuvotela. Loba kunjalo uZulu uthi usemelele ukuvota lokubona impumela yokhetho lolu. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhuthaza ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo bakhokhela amalunga eZimbabwe Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, Zimbabwe Christian Alliance labanye. Kulabo bandla aphikisayo athi ukhetho lolu soluphekaphekwa yizekhi endaweni ezijiyeneyo lapho kuthiwa kulabanye abaqhuba ukhetho lolu abatholakale bevota izolo bebodwa njalo kwafakwa indawo zokuvotela ezigabeni ezilabalandeli abaningi abebandla elibusayo. Izekhi ithi isahlolisisa konke lokhu okwethulwa ngamabandla akugqela eleZ Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nathan Jamisa. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izekhi iqhube ukhetho ngemfanelo.
Lolu khetho olukhona olwama-by-elections luqakathekile kumuli lezakhamizi zonke zeZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe labantu liyabe lisiba khona njalo ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo, ayikhona lezi ezibekwe ngama-political parties kuphela ngoba kwabizwa abanye abantu baxotshwa. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi izakhamizi, abantu abehlukeneyo abeZimbabwe bekwanise ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo.
Umnumzana Joseph Juma okubandlela ZANU-PF uthi kulabantu abethula amanga aluhlaza tshoko enkundleni zokuxhumana ngokhetho lwama-by elections.
Abanye abantu sebesenza into lezo ezithiwa ngama-mimic videos. So ngani kuthiwa kumbethwa izeki zikhipha ama-ballot box, ama-ballot box asebonakala emagangeni, lento ezifana nalazo nalezo. Akufanelanga ukuthi ngaba abantu benza njalo. Asingeneni ekhethweni ugqoke isibindi hathi ungene ekhethweni usivele usufuna ukufaka izinto zokuthi bona nxa usudlula usidali labona vele ngavela ngathi kwasuka lapho kwathi amaqeda kwasala umsobho.
Ujuma uthi kumele abantu bevote ngobuningi babo.
Oqadekileyo yikuthi libona this time around ngiyafisa ukubana ngaba abantu bayavula amehlo ungabe ngivotela nje ngoba iphathi ethize njengalapha emadorobheni kodwa uvotele ukhangele umuntu wangona omvotelayo ngoba khangele izinto ziyonakala ngenxa yekaliba yabantu esibafaka emahofisini lawa.
Umnumzana Janana Ngwenya ofisa ukuba ngukhansela emganweni ezimele yedwa uthi ulakho unqoba kukhetho lolu. Uthi kuyayangisa kakhulu ukuba amanye amabandla abekhankasela ukuvotelwa nguZulu anika abantu ukudla okunjengempuphu, inkukhu, amabele kanye lemali.
Abananzelela ukuthi ukuba ngukhansela. Ikhansela comes from the resident. Kayiphumi kupolitical njengalokhu esesukubona. It's not right. Ukhansela kufanele akhethwe ngabantu. Ukhansela kufanele abe ngumuntu wabantu, waziwa ngabantu imbali yakhe, lezenzo zakhe phakathi kwabantu. That might help the community ukuthi be lama better councillors.
Baningi abantu abalandela ukhetho lolu emadolobheni lemaphandleni. Umnumzana Taimo Mpofu ohlala eBulilima West ngomunye wabo.
Manje namhlanje nzwe kule ngithole imibiko ethize ethi babhizi bazama ukukholisa izimpuphu endaweni ezifana lakubo Gwanda. Yiyo into esikhulu engiyisayo ebantwini ukuthi abantu babakuthathele ukudla bazidlele. Yebo engabile indaba but evotini eboxini bazabe sebe uyabe usuwedwa abantu bebekwazi ukuthi bavotelana abantu bavotele ikusasa ungavoteli impuphu ngoba thina sifuna ukuya solution epermanent ayikhona isolution yelanga elilodwa kuphela ukuthi uzakudla impuphu okwanamhla kuphela ulalo suthi kusasa ungovuka ungakwazi ukuthi uyadlandla abantwana sifuna ukuya le permanent solution eza make sure ukuthi umuntu uyaziphilela ekwalisa ukuzisebenzela ezidayela izinto zakhe esurvivor kanjalo njengemzini wakhe lemuli yakhe siya phambili.
Omunye wakhe umnumzana Blessing Dumane uyakhala ngendlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo.
Sifisa wonke nje ulukhambe kakuhle plus vele ku-obvious ukuthi vele abantu bafuna ilo nation yinto abayidingayo kuphela akukho okunye. Simangala nje khonoko nje okwekhwekhwe sokuvele ukuthi bafaka ebhesini kuthotshwa khona abantu i-polling station.
Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seGwarayi eLupane esabeleni seMathebeleni North laye uyalulandela ukhetho lolu.
Sikhangelele ukuthi lolu khetho lube ngumhlahlandlela wokhetho oluzayo olwakumnyaka ozayo. Yikho lapho esizabona khona ukuthi mhlawumbe kulotshintsho olungabe selwenzakele. Okusikhangelele khona ukuthi kuzabe kule ndlela ezikhona ezizabe zisenqabela izinto ezinjenge-rigging, ukutshaywa kwabantu lokunye nje. Kodwa ke ngokubona kwami njengenjayelo ibandla leli libusayo leZANU-PF angiboni ukuthi lizayenelisa ukuthi liyenelisa ukuthi ligcine ukuthula bekhangelela ukuthi nxa ukhetho lolu lungaphumelela ikakhulu ibandla leli liphikisayo ele-CCC lingawina kuzabe kuyindlela yokuthi sekuzajengisa ukuthi lalo lizabe lizanqotshwa kumnyaka ozayo.
Kusasa kuvotelwa amakansila labazamela izigaba ezijeneyo edale lephalamende. Kulandela ukuxotshiswa kwabamele indawo lezi libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. I-ZET asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lolu ngoba sebelungise zonke indawo zokuvotela. Unkosazana Linda Masarira okhokhela elinye ibandla eliphikisayo obecele ukuba umthethwandaba uhlolisise indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo uthi i-High Court iluphosele kachana udaba lwakhe. Ngimele iStudio 7 viseMaryland ngingoGibbs Dube.
Akwele Russia abombe indawo yokubuka amabhayisikopo edolobheni leMariupol kwele Ukraine lapho kade kucatshe abantu abedlula inkulungwane kwafa abedlula amakhulu amathathu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Joe Biden wele Melika esePoland, ilizwe elingumakhelwane leUkraine, lapho akhulumisane lamabutho akwele Melika ewakhuthaza ukuhlala ezilungiselele ngoba eleRussia lilakho ukuhlasela amazwe angumakhelwane. UBiden izolo utshele umanyano weNATO ukuthi kumele uxotshe eleRussia ngokuhlasela eleUkraine elikwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Baba kanti buzweni wakho eyibona ngathi le ayisoziphele isizathu esibona iRussia zabona ngathi yehluleka angathi kuyayiyangibonakale isehluleka ukhumbulo zithatha Ukraine angithi kathesi nxa sekuyiphungula asinadorobho leliyani lekhaya sebeyiphungula ibhula bangabona inyoni sebebona umangoye bona lokhu sekuphongba ibhula angithi sekusenza engxa yebabndivatye bathi bathaye elinye so umhlaba ukhanywankhani uyakhangela lokuthi kufa abantu bangakanani hamba kuthi so sekungathi sokuba sekungathi sokuyani vele sibeshayelana nxa sokuthaya phela okungelamali so angithi sekungenza uphuthi abe secabanga kahle ngisebenzise sikhathi ngaso legwagwagwaza lezi lamatanka na hours manje khonokho lakho futhi kuzaphinda kungakufaka ekhone kuzazilasikhali ethayana echayelana so ngibona ngathi sokuzaba kuza kubeka engxenye kunjeyana kuzakalokunye kodwa okwale nyakenezezayo akwenzakalanga olumasa phandle ukuthi uyilani ayikufanana lokuy umntwana nxa elahlko umfana uyalaya sendrap dolobho tshaye ngedrop aze athuni and yonke kodwa ke kufanele ukuthi ungamtshayaphela umntwana tshaye ubona sumtshayisezi ngoba lapha vele Ukraine tshayelwa ukuthi nelana
nxa wena ukhangele imizamo kamongameli Joe Biden siyabona uthi yena usefakele izijeziso zenotho amalunga edalele parliament akwele Russia lokunye okunjalo kuyaphathisa yini njalo ngokubona kwakho ngabe ayisuye mongameli kulomunye umongameli ubona ungani ubeza phatha lolu daba ngono na
embuzweni wakho esibili sekufakwa ama sanction kulabo abame parliament wona ama sanction kahle kahle awabonakali masinyama wenza kodwa ke eqinisweni ukuthi ama sanction ajayele ukuthi ahlwe kunabo abakholisa abayiba abantu ngoba nxa bele mali bengisanisebenzisa yakhohlela yakho kwenza ukuthi bakhali ngoba nxa bebengikhali bekungazoze kubulwa ke amasanti nxa bewafakela ukuthi akethi kuyaba kathi senza lokhu abasekwenza imali yabo kathi senza lokhu ayisekukwenza lokhu so ke bona abale mali bayawezwa thina esingena mali ayasibulala kubani siyabe latshayelwa khona so ke ke bona ngathi kuzacindezela sibili kuzekwenza engxenye yekhona ngale eyakube kuna umgeli ongowedna ezingelamani ngoba nxa sekungazelazi thina kuselazithiwe zitolo sekungaphi into sezidura sezisiya khona kuzakwenza engxenye kubonakale zokulamaphocket emvukela ngale ukuthi kungabe uBiden engasomongameli lo munye ngabe uyiphethe njani lapho angazi kodwa ke ngibona ngathi yena thethe ubukhokheli bomhlaba ikakhulu kuyona le ena group le irich le povkhan uzikhokhele zibona ngathi uzikhele kanti-ke njalo aluba ngabe bengupresident wethu lowanomdala ayingxenye ngabe lempi ye-Ukraine angithi ubezabesekela yonke into ekunyongelathi jimaki ngathi mana ame atiyeqa soke ke lapho ngibona ngathi uyibambe angisoli yikho ukubona kwami babakani
umnumzana Raphael Mthombeni yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi.
Iningi labalwa impi yenkululeko abaxoxe lo msakazi weStudio 7 bathi bafike edolobheni leGwanda ngesonto njalo lokhu bengakabuyela emakhaya abo ngenxa yokuxokozela okukhona endaweni yeGwanda District Club lapho lolu hlelo lokubhalisa oluqhutshwa khona. Iningi lithi selinukaphu ngenxa yokungagezi kukanti njalo liphethwe indlala futhi labo abanatha amaphilisi e-BP bakhala ngokuthi sephelile. Unkosikazi Nomalanga Ncube Matobo ngomunye walabo abafike ngesonto uDlamalahle.
Sibiziwe sidlalele emakhaya ethu, ngabe kade singabizwa, ngabe singeke sihlangane lakho konke lokhu okwenzakalayo. Abanye babuya njenganamhla umangale ekhona ntambama kusasa sehambile. Wena uqeda iviki ulapho, asikwazi isizathu esenza lokhu ukuthi kuyini. Kuvethwa abanjani, kuthiwa abanjani, akuzwakali lutho ngamafomu. Sibuza kubani ngoba siyahlukuluzwa. Abantu bahlukuluzekile besiye empini. Nanamhlanje ngeke sizitshenge ukuthi siright ngoba lokho esiphakathi kokuhlukuluzwa.
Omunye walabo esiqophe labo nguThembelani Moyo.
Sifikile ngesonto amafomethi akabizwa sasigezi kodwa ukudla isidingelwe ngale ofisi nezana ukuthi esekudla ntambama letesi yana kodwa ukugeza la matoilet kuyahlupha le ndlala sisela male ukuthi noma usidla ngale kuncane amafomu asiwabona ifomu yematopo kayibizwa njengamafomu amanye khona bebiza izolo babiza amalutshwana bayekela bathi bazabiza namhla nakuso kuze kunje singaboni la matransport siyahamba ngani lezulu nanti
unkosikazi Olesia Ndlovu kodwa usephelelwe ngamaphilisi akhe e-BP ngoba ebuye esithi uzaphangisa ukuphenduka.
Sesiyidlile imali ekade silayo, mina nginatha amaphilisi angiselapho. So sokunzima nxa ngisuka lapha ngingahlala insuku sengingasanathi amaphilisi lawo. Aso maphilisi engiwathenga esitolo ngiwathatha ekliniki. So mina bembuyela amaphilisi angu-5 asephelile, angisakwazi ukuthi ngithini. Ibizo kalibizwa ngiyeke ngiphenduke futhi ngihambe ngingarejistari. Mina ngilande khonokho, so yiluhlupho mneni lapho.
Unkosikazi Philisiwe Ndlovu uthi abanye sebeze begula belinde ukubhalisa.
Sifike ngolwesonto lapha sesithatha omunye wethu waqala ukugula umakhelwana wami sesifake sihambe nomuntu ogulayo manje sesididekile sakwazi ukuthi senze njani. Hayi sihleli nje khonapho ekathulini lolo so kathe sesifake sihambe lesigulane sikhona nasena lapha sesimile manje asikwazi ukuthi senze njani ngoba sizwe kuthiwa ifomu le enye filwa manje ayisebenzi ukuthi kuze kube right ke senze njani khonapho.
Umnumzana Otin Spanda oyezilonke uthi kuyafika isikhathi sokuthi azifole ngenethelo lokuya empini ngoba bengaphathwanga kakuhle.
Sibhalise kusukela ngama-1985 lokhu sibhalisa sokuze kunamuntu yazi kwesikhathi uyawuzisola ukuthi kathi kanti siyadingana empini. Ngazihlalela ngafunda kumbe ngayenza something ngangcono kakhulu ngoba bona besabachiya lapha sithi thina siyakhulula ilizwe. Into enginanzelayo ukuthi yibo kathi esasebe sibusa, yibo futhi abasintshontshelayo, yibo futhi abaluthayo.
Uhlelo lokubhalisa abalwela impi yenkululeko kanye labancedisayo luphinde lwaphazamiswa yikuna kwezulu lamhlanje okuthi ukuthi iningi lisazolala ezitaladeni zedolobho leGwanda nendlala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abangamakhulu amabili 273. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 115,008 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela, osekwenze ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bedlule izigidi ezine 4.7 million. Namhlanje sixoxa ngamalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzenziwa kusasa ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele-Ethiopia usevumelane labahlamuki besigaba se-Tigray ukuthi bamise impi kancane ukuze abaphathisa ngokudla benelise ukufinyelela izigidi zabantu eseziphila nzima. Sana. sithe sayicala lokusebenzelana lele Russia. Woza Woza Friday. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu leRumba elidabuka eCholocho. Ele Elephant Hits and Joa Stars liphete idlalade lalo elitsha. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Qembu licula liwele South Africa njalo idlalate lalo leli lilengoma ezisithupha isihloko salo sithi unyawo lukafudu. Nangu umholi weqembu.
Angipingelele kubalaleli beRumba Music labalandeli, ngingu Albert Ndlovu okhulumayo, umholi weElephant Hits and Joa Stars okuyiqembu elisungulwa endaweni yaseCholocho esigabeni saseJoa. Leli kuli CD lethu elesithathu.
Ingoma ezikuleli dlalante sibalisa ethi ngiyasola, amanzi uphume phi, unyawo lukafudu lizikhaleleni lina, kanye lethi zihlobo zenkosi. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Basithola kulezi number 084 668 0100, einye futhi 061 314 2712, einye esithathu njalo 064 390 2458.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli ngithanda ukubonga kakhulu kubo bonke abasisapotayo kulawa ama-CDs wethu amabili, ama-albhamu amabili asemuva, isithi Mina Nanto njalo elinye i-albhamu esesiliqophile. Sicela i-support, sicela lithenge ama-original CDs, hayi ama-fake.
Uphuma ke enkundleni uAlbert Ndlovu leqembu lakhe leElephant Hits and Joa Stars ngale.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwe yi-Commission yezokhetho eyezeq. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa kutsha bathi sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.